So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Alami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa.
Zakhiphwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhiphwa sokwakuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolu Gande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
Gande kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa, silwa lalokhu, cela uncedo ngalokhu esingathi thina iZimbabwean Spring.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezothulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uChamisa ingaba wanqoba kukhetho. Uchari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho oluhambe ngalo kusukela lapho oqalisele khona kuze kube esibangeni empikiswa namhlanje. Lokhu mhlawumbe uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hhayi ukhetho luhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambanise kwamabizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ongakhani, kwakule fazi faka amadeski incedisa abantu ukuvota emakhaya, isenzani khathesezo zibafike esigabeni soku-introduca soku-announca ama-results angamanga. So yikhona sesikhona ngathi hayi ama-results avanziweyo ayisiwa eqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesizwe.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Ayethula impumela le njengokhulume okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esithi silayo impumela le izakhiphwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhiphwa sokwakuzulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho akusipho qiniso lethi lama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola lokukhangelisisa ukuthi asichilibezelwa izanu kulohlenhlanganiswa ngekomthetho yokuba yifazi ade hambe itshaya abantu izarasa abantu yiyo ke leyi kwezinye indawo lapho esizothi wabona batshaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi bukhona khuluma nisenze nje inhlanganiso yeveki ibhizi kufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke ezobhala ama-V11 ezame ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni efaka wabo amanga awokusekela ama-results amanga anamso yiveki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla lezanu PF lisebenzise amaqhinga elingakazeli wasebenzise. Esabelweni seMathebeleland North umgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise veze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzisileyo ngeyokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizana bephathelwa noma impupho sibili impupho sizibonile zingena ama ward achiyeneyo phakathi na kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama areas awe opposition bekuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamathafula kadefa kwaduze lama polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izanu kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impupho kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwe amabhukwini ezanu nxabe siyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland North khona ngapho lingathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lweZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana lendawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basibe emsolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasulutho usutholakala suthiwa khona singu vice president webandla usitholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe singohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but i-candidate yethu siintroduce a bit late but i-impact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso ujaka onguye ohambe waya kuba i-candidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbusithembiso popular ngale ayisif then ungakhakela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqinisile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kade esimele usebenzile sibili leqembu lakhe alalo kwamfana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwesipidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amaplazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la sesingayithatha ebubi lakho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibeleze ehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngama candidate but kungenani
Ayi usebenzile umabhena ukuthi kusobala ukuthi leya indawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolocho south I think is nesipanjani sembijana ngamawadi ama asuke ambalo asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholocho south icholocho south ibisebenza ilamanye amawadi akade wakhangelele kanti amanye akhona amawadi akade bewasebenzile asuka aya echolocho north okuncede echolocho north kodwa kwaba le disadvantage echolocho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana upf phakathina kwemathebeleni north
Hello ke ngumgcini sihlalo webandla lesi-CC esigabeni seMathopeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda obeqhuxa le studio 7 ecingweni esebhinga. Kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho. Ele South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko yequla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa wayekhokhela iqula lamazwe eSadak umnumzana Nevas Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak. Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Mnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekele lokhetho abatha lukhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazi kudala kusukela ngo 1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhethwa luqutshwa ngakuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe luzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lele CCC ngemva kwempumela le abayisolayo
mase sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kweSadik njengokutsho kweEU ukuthi ukhetho aluqutshwanga kanti sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokho sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwean Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilabo ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asisakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani ne-CCC i-CCC njengelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona la maqembu amanye akhona so kumele kube yimbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokhu not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU-PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje
lo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezibalisa iEuropean Union, African Union leCatar Center sezixhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngevikelileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla leCCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani lonke basakaza bahle, igama uWilati Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama-candidates awu-CCC avunyelwe ngumthetho wandaba waphezulu ukuthi bangene emncintiswaneni kamhla ka 23. Ukhombise emhlophe vele ukuthi ihulumende ayisiyo ekontrola ama-courts, njengalokho okuhlala kuhlatshelwa ngabo gururu bethu laba be-CCC ukuthi hey, court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikepchanga court, ayikepchanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile kuphela. Uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi ijudgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo ukuthi ijudgment ichaye eceleni isupport omunye ademangele sebesithi captured. Kibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhambe imbuzi umphimbo, sibeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Kanti uyabona yini uhlupho lwamajaha lawa? Those same guys sibabonile besiyamangala labo emakhodi emisa laba babathi khona ngama-fake candidates awe-CCC, ama-double candidates, besiyabamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Anti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhale sithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. Ho, nxa bele democracy labo bekhala kangaka, waye bengayekeli labo ama-double candidates labo baye evotini? Ngoba bathi balabantu
balale besithi u-7 ngofeliqinisa lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ukuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hayi, la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba iziga zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la, imikhuba eyenza kana kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu ichance ngoba mina ngingavele ngonile ekuqaleni. Lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole. Kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizondle kakhulu, nezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo lombono engifuna ukuletha ebantwini jikelele, ebantwini especially abantu abavu elizana la kuyumongameli uMnangagwa mayengafika irekhodini leyo i-right ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblem ekhona okokuqala okuwukuthi mayengathi ngo-6 okusoko igedi libe selivaliwe kube njalo, namhlanje kuthethwe ngedelele kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu uphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu bakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebeleni angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu angenza ngaba yintandane namhlanje sezintandane. Asibazi omama, sibazi obaba, ngenxa kaMnangagwa phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngupresidenti wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakisa izandla kumbe uyethi sizinyembezi ukuthi into engayizayo wrong. So abantu bonke abavusa ingqondo umnanga kwakulalo thazana yenza total vele eZimbabwe khohlwa nini mingaka iminyaka izalu PF busiletheni 1 behle ku renovate imigwaqo yashiya ngusimith kuyirenovate 2 behle ku renovate amabhilidi awachiwa ngusimith ukuthi bapende nje kuphela ayekhuluma nge development
njani njani ku studio 7 hayi inhliziyo sesibuhlungu madoda hayi amnanga kuvotelwa ngubani sesigodulo lokhelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi amnanga kwaye ku December engafika ngcono siyemkhipha sibini ngoba ngoba amanyala lawo wenzayo hayi ayambona ukuthi kungasiphilisa kuhle singamazimbabweni hayi lokhu vela kusayenzi sesiyehlulekile ngevota sambe siyemkhipha thina ngezandla angeze sesehlule umfana omncane kakhulu sambeni sambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngali obusini party ayibe labantu abasuke edrobhu abe obusini party nokuthi ukuthi kube ngabe zanupf kuphela bafika ngale kurobhu abantu basemakhaya bebanika utshwala benatwa bedakwa belala khona ngali abantu khona ngali emakhaya akele kuqade khona lokho abantu bathanda ukunatha utshwala kakhulu bathanda izinto bathi into ezidakayo belale thintwa amabhoks bobuya amapepa abantu bezanupf befike befakabo khiphela bana
ngibulise kustudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokho okwenzakele lokho ukuthi kuyale lokho okunikezwa abahuquluzi benotho elizwe bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani uma belokhu besavodela ibandla lezanup f ngalesi sikhathi njalo i-ccc mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi opresura chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokhu betiza laphana nje sibabhekile phela okwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhuyana ababikwenza kudala lisibona i-ZBC yenu yamanga lina libuka i-news lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu okwamanje sibona khonokho elikubonayo bebethithiza besesaba ukuthi bakhulume impumelo eyiyona sibhekile nje lingavumi bantu besisi njalo lingangeni kunhlangane kumanyana wabo wePollard lo wamasela ngoba uma uthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kuye bethengelwe imoto ola momaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-3PC phambili well done commander in chief Chamisa siyabonga mpela kakhulu noma ke besitshontshile amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngobuningi mpela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga mpela kakhulu Chamisa siyabonga 3PC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members e-parliament laphayana so i-majority yezanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhana ukuthi sebezenzela umathanda nje siyabonga mpela kakhulu
njani studio 7 abalaleli hayi amazwela ayithu lawo bheka ama-results esho emashonaleni nama-results emadepeleleni awafani la amazwela asozevele kubambana akufani kuyenza vele akufani ilizwe lakumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke njenge-South Africa into eyenzakale eLimpopo nokuvota kwenzakale Natali kwenzakala e-Free State bonke bavote into eyi-1 ukwenza into eyi-1 thina amashona vota ode ebhekele evotelwa kumunye lala amadebheni la abantu bavota bodwa bebhekele angeke uzokuhlangana kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vele lihlangananga amashona wodwa amandebela wodwa so vele into engiyibonayo lapha vele lelo wonto ukuthi kuqunywe kungcono bafa bami lokuze bafa bamkhulela lomfana lo ngendaba yakhona ukoti vela kuhlangana amhlangani lento le ilizwe la kumele liqunywe kuthi uzokulunga
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo aze azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. Ngokwesine ukuthi uTrump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo khona kunjalo kulama-polls lilaphumayo lapha lalaphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebe khona amanye la awathi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yama-polls ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako ngoba wona ama-polls la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, inkhambi emtijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo, outside of the Republican Party, bazabuya ngobuningi babo bevote. Ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami hhayi angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavuma ukuthi uTrump aphendu. I think ama-poll azakutshwa kutshoyo kodwa xa soyisikhathi wami beyovota abantu bazavota bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami hhayi amapholi engatsho akutshoyo kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi akusekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani ne-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho kungcono kulo Trump esabalayo iminyaka yadlulayo engu-5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesabelweni se-New York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.